So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-21 lwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela amalungelo oluntu labacubungula izombusazwe sebekhuthaze amapholisa ukuthi abophe abantu abathumba babulala ilunga le-CCC umnumzana Tafumane Masaya.
Okukhona eqinisweni lamaqinisa ukuthi ukuthunjwa kwabantu lokhu, ukuhlukunyezwa kwabo, lokubulawa kwabo, yindaba endala kuleliya.
Ingcwethi kwezomnotho welizwe zithi uhlelo lukahulumende olokubala inani labantu elizweni ngenjongo yokuthuthukisa izomnotho olwe-economic census luqakathekile lungaqutshwa ngemfanelo.
Yinto enhle kakhulu ukwenza njalo ngoba imicabango ayisaphonga ukuthutha nje lelale ukucabangela ukuthi mhlawumbe kufuze senze lokhu, mhlawumbe kufuze senze. Sesisenza sikwazi ukuthi umumo welizwe lwethu unje.
Owayengukapteni weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu u-Ephraim Chawanda sewachiya lo mdlalo njalo usezifuyela inkukhu kwele Botswana. Sixoxelayo.
Angikho emdlalweni wenguqu Botswana, angenza something totally different. Okwamanje ngenza chicken farming okwamanje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalwela amalungelo oluntu labacubungula izombusazwe sebekhuthaze amapholisa ukuthi abophe abantu abathumba babulala ilunga le-CCC, umfundisi Tafumane Masaya. Isidumbu sikaMasaya satholakala ngeviki edluleyo ngemva kokuthunjwa kwakhe ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi ama-CIO esebenza labasekeli bebandla le-ZANU-PF. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 izolo ukuthi basaphenya baqwayisisa lozulu ukuthi abekezele. Abantu abathumbe ilunga le-CCC elimela abasakhulayo edale lephalamende umnumzana Thakutswa Ngadziwore kumaviki asanda kwedlula labo abakabotshwa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi efundisa izombusazwe eWits University kwele South Africa umnumzana Jethro Mpofu.
Okukhona eqinisweni lamaqinisa ukuthi ukuthunjwa kwabantu lokhu, ukuhlukunyezwa kwabo, lokubulawa kwabo, yindaba endala kuleliya. Eyaqalisa ngo-1981-1982 ngesisikhathi seGukurawund genocide. Bayathunjwa nje bayabulawa kusenzelwa ukuthi bethuselwe njalo kwethuselwe oluningi lwaseZimbabwe ukuthi lwesabe ukungena kwezopolitics, lwesabe ukuphithizela, lwesabe ukuphikisa kwezopolitiki lapha.
Umnangagwa uke waphuma eziqhenya lapha esithi nguye owasungula inhlelo zokucupha lezokuvikela ilizwe ezinengi. Wathi ulabantu bakhe kulezo ngatsha njalo akulalutho olwenzakalayo angalwaziyo. Nxa silandela lowo mqondo Dokotela Mpofu, ukungani kahle kahle kulokhe kungakabotshwa muntu phezu kwesehlakalo lesi?
Uqinisile umnumzana uMnangagwa nxa isithi imithetho yangale yokucupha lakho konke okwenzekayo kwakhandwa nguye. Siyakwazi ukuthi ngesikhathi seGukurawund genocide benguye uMinister of Security and kuyazakala ukuthi nguye owayeyisandla sikamnumzana uMgabe ekuthumbeni, ekuhlukumezeni, lekwenzeni konke okwakusenziwa bebotshwa abantu bevalelwa bengelamacala bebulawa njalo. Akalamanga mayethi nguye owayikhandayo leyo mthetho lalawo maqhinga lalawo macebo.
Kusobala ukuthi iZimbabwe isenkingeni kwezombusazwe nxa sikhangela ukufuthelana okukhona ukuthunjwa lokubulawa kwabantu lokho esikubonayo. Kuyini kahle kahle okungenziwa ukuhlenga ilizwe?
Okuzafunakala ukuthi kwenziwe kuleli mhlawumbe singabona umehluko ukuthi abantu beZimbabwe baphakame babe nezibindi bathi enough is enough sokwanele. Bengenza njalo yikhona iSADC le AU le UN izophakama labo ibasekela abaseZimbabwe. Nxa bengaphakamanga bona iSADC le AU le UN ayisonze yenze lutho. Kuyafunakala ukuthi abantu bazimele bazilwele. Njengoko kwalokho kwenziwayo ngesikhathi sempi yenkululeko abantu basukuma bama ngezinyawo bathi enough is enough sokwanele. Nxa amaZimbabwe engakwenzanga lokho hayi singakhohlwa inguquko ayisonze ibe khona izinto azisoze zitshintshe mnumzana ngombono wami.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi kwezombusazwe njalo efundisa eWits University kwele South Africa. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marabira uthi ibandla lakhe alilani lokwenza kokuthunjwa kwamalunga e-CCC kumbe ukubulawa kukaThafumane Masaya. Ingcwethi ezicubungula izomnotho elizwe zithi uhlelo lukahulumende olokubala inani labantu elizweni ngenjongo yokuthuthukisa ezomnotho elizwe olwe-economic census luqakathekile lungaqutshwa ngemfanelo ekuhleleni okudingakalayo elizweni kwezomnotho. Ekhuluma izolo emkhosini wokuvula lolu hlelo olungolwakuqala elizweni, umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe impumela yalo izaphathisa ekuletheni ubufakazi bokudingakalayo elizweni. Uhlelo lolu lukhangelelwe ukuqaliswa ngenyanga kaZibandlela ngomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izomnotho elizwe ezimeleyo umnumzana Bernard Ndlovu wayengumgcini sihlalo webandla le-Alliance for People's Agenda e-South Africa.
Umhlaba wonke usulakho lokho vele amakhampani ahlakaniphileyo alento kuthiwa i-research and development ngezinye indlela babe bebuthelele ubufakazi bonobo leyo data bese beyicubungula bayicubungule ibafundise ukuthi into enje ime kanje. So mali siyaphambili ngayo selingayenza ke ama-decisions lisebenzisa lobo bufakazi. Yinto enhle kakhulu ukwenza njalo ngoba imicabango hayi saphonga uthutha nje lelale kuyicabangela ukuthi mhlawumbe kufuze senze lokho mhlawumbe kufuze senze sesisenza sikwazi ukuthi umumo welizwe lwethu unje ibusiness ezenzakalayo ziphumelele endaweni enje. So manje sesilokufuna ukukhulisa ke sesidecide khonoko nje for example ukuthi kule ndawo ezithize ezenza imbuzi ziphumelele ibusiness yembuzi, kule ndawo ezithize eziphumelelisa ibusiness yezimvu, kule ndawo ethize mhlawumbe ephumelelisa ibusiness yezigqoko eyamatanda enkukhu kufuze kwazakale elizweni ukuthi kwenzakalani ukuze ma kuqhutshekelwa phambili kuqhutshekelwa phambili with that understanding. Then inkinga engaba khona nge-economy yeZimbabwe, economic growth yeZimbabwe even zokutholakaleleyo lobo bufakazi sokungaba le ngxaki ezingaba khona ngenxa yokuthi ubukhokheli abukakhani kahle kahle ukuthi ubukhokheli bungavuma yini ukuthi impela umcabango onjalo oqhutshekiselwe phambili uphumelele. Ngilokuthandabuza kakhulu uma ngikhangela ubukhokheli or i-leadership ukuthi indaba zobudlwangudlwangu, indaba ze-corruption zizogcina zenze ukuthi noma sokubekwe ubufakazi ukuthi nanku asenzeni kanje bese kusiba lakhona okufuna ukujamulelana nokuqilana into ezifana nalezo. Ukhokheli buqakathekile kuyonke into.
Kuyini okungabe kohlukile ngalolu hlelo nxa siqhathanisa lalolo oluvele lukhona olokubalwa kwabantu kumbe kungasetshenziswa amanani wona lawana avele ekhona? Singabona lokhu kusiba yikudlaliswa uchithwa-chithwa imali yelizwe.
Umehluko phakathi kwale i-economic census lo le population census yokubala abantu mkhulu kakhulu esingathi kuyafana ikhona ukuthi kuyabalwa ende makubalwa kuyabe kusenzela ukuthi mase kusenzwa ama-decisions kusetshenziswe inamba ezitholakeleyo ukuthi endaweni ethize sifakani endaweni ethize isiphatha njani abantu into esifana nalezo. So i-population census ilapho, kodwa i-economic census yona idinga ukugugula. Singathi thina ngezinye indlela i-economic census izasizana le-population census ekuthini khona. Sesiyakhangela ke manje ukuthi ekuzumba marambo afungwa kulabantu abangakanani, i-business ezikhona ngale zingakanani, ziyakhona yini ukuthi ziphathisane lenani labantu abahlala khona hapa. So ngezinye indlela zehlukene lezi zinto, kodwa zilobudlelwano. Economy yona injani khona ngale kulani lani lani in terms of i-business, bese sithi okay kulesikhala esithize izikhala ezithize ezifuna ukuvalwa ngokuletha ama-business amanje, bese ke ihulumende abese ncedisa ukuthi apromote lawo ma-business kuyena leyo ndawo ukuze abantu inani labantu elihlala lapho lisizakale. Angiboni kuyikudlalisa imali yelizwe at all. Ngicabanga ukuthi ikuhlakanipha okukhulu lokho kakhulu ukuthi ilizwe lazakale ngendlela ye-economy, lazakale ngendlela yokuthi kulabantu abangaka endaweni ethize. I-leadership ekhona elizweni, i-corruption, into ezifana lezo ziyakhona ukuginya into enhle igcine ingasaphumelelanga.
Lo ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungela izombusazwe owayengumgcini isihlalo webandla le-APA eSouth Africa, obexoxa icingweni lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezemali luzethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget ngeviki ezayo ngolwesine. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube utshelele liphephandaba izolo ekobulawayo lapho anikeze khona izipho abantwana abagogekileyo besikolo seKing George. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi usomabhizimusi olodumo uMnumzana Shingi Munyeza lomkakhe uWilma kuzamele babhadale isikwelede se-$100,000 abasithatha kumunye usomabhizimusi weHarare kungakafiki umhla kaJanuwari 30 ngoba engedlula bazavalelwa ejele. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Kundleni uthi livuka njani basakazi? Hayi sisizile isikhulumeli sezano PF uAngleton Sibanda. Lo nje ma usizwa kuthiwa uzokhuluma kuvele njengakaqala ukuvula umlomo uhlube kwazi ukuthi uzodefenda izano. Siyamazi lo ukuthi inkulumo zakhe ngumuntu nje ohlala edefenda izano, ngumuntu ongafuna ukuzwa kuthiwa kule opposition party. Umuntu ofisa ukuthi ngabe izano yiyo yodwa, kumbe ngabe yiyo yodwa edlalaye, ngabe nguye yedwa odlayo. Sonke isikhathi inkulumo yakhe ayizwakali ukuthi uqonda ukuthini. Angaze ngamuzwa la ngelinye ilanga undoda lekhuluma into elengqondo. Yonke into ekhulumayo kuphela uyagxeka ama-opposition. Yena wenzani? Njengoba yena esazi ukuthi ma uyi-opposition kufanele wenze njani, yindaba ke yena njengoba ecubungule ezombusazwe engavu leyakhe iparty ezakwazi ukuthi khona konke lokho othi yena ama-opposition awakwenzi ekwenze yena phela ukuze sibone ukuthi uhlakaniphi. Hhayi ukubuya kuphela uzobanga umsindo ku-Studio 7 lapha. Hhayi ndoda, hhayi
Studio 7 njenathi asiyaphila. Hhayi sibonge inhlelo. Sicela ukuhlonitshwa, into esiyidingayo inhlonipho. Wena Chabanga nawe iphugeni, wena uthi uyisikhulumeli, ngoba uphiwe imali vele ungenzani? Uye kumele ukhulume khona ukuze ukhuluma ngoba vele uphiwe imali owave kuyahlutshekwe elizweni. Kodwa sicela ukukhuluma into enjengqini, azokhuluma umsangano lokaChabanga. Sicala isihlonipho thina, siyadubeka amazwi kwamanye amazwe ngenxa yezano naliyayisapota liyipha amandla lokuthatha imali kuyo. Sicelani nje lisihloniphe, lihloniphe amavoti wethu. Ngiyacela lapho lisihloniphe kakhulu, lidle imali libe ngamathambo, siyalicela, otherwise kushuwa.
Injani Studio 7 njani Studio. Hayi lina elizithi ngamagqwetha ye trips elokuzela kasengezochabanga. Lina vele kasililaleli lina lingaba landeli bakachabanga liyadiliza lo chabanga. Uthabanga uzathi yena kufumele kule problem u trips yena uwahlala yini pass le trips yena uyazazi vele ukuthi aso trip ngabe ngowe trips ngabe ka keepi phela lawo abavotwa i-Triple C ngabe kabakhiphi ubakhiphelani yena. So i-Triple C vele lowo vele kasimfuni. And eChabanga siyakutshela even lapho khona once izani uyaphuma kuphela esihlalweni, iphumile esihlalweni sidila lawo. Wena impilo yakho bekwazi lapho kuphuma khona izani lawo yabungasekho emhlabeni vele uhlube uzitshele khonoku ngoba amaNdebele azozakuthande ngendlela oyenze ngakhona. Thina lesitha esilwisana laso wena uyangenela khonapho uyenzelani khonoku wena ukuthi izani PF iwine ngoba kathesi izani PF kathesi abafowethu abanye abavotayo bevote i-Triple C basemazweni. So lusenziwa lolu khetho babengasekho ngoba izani yazi ukuthi babengekho basuze bebuye for ama-by elections besuke ezindaweni ezikhatshana izimali ziyahlupha kulezi. So izani vele siwinile ngezinye indlela, sisiwina ngezinye indlela izariga futhi hhayi sengezochaba ngokwenzile kodwa awukwenzanga kahle. Inyembezi zabantu zazibona ukuthi zinjani.
Basakazi baso Studio 7 lizalwana zasezimathinti ngikhuluma ngendaba kaelizwe ebuhlungu kangaka ulokho kubulawa abantu kuthiwa kule sadla siphi leso sadla sesi-1980. Ngicela ukhulumele ukhuza uthi gawule lo belokho bephethe bethuka abantu bephezulu babakho bebiza abantu ngesiphukuphuku babugawule bobabuthu siyalihlonipha kakhulu zalezizihlonipha kakhulu yekani ukuthuka abantu libuza abantu ukucela ukuthi le Studio 7 kulaba bantu ukuthi bayenzelani le amandla abawatholayo ngamandla indlela abasiphatha ngayo zelelo le ukuthi bebelwa ngamagama abuhlu siyacela sibuzele elinye lamalanga ngingajabula kakhulu beyekele ukukhuluma ngayo inhlangano bekhuluma ngenhlangano yezana bekalokhu bekhuluma ngayo inhlangano sisi-1980 akaze ezinye inhlangano sikhulume ngezana walokho bephethe bekhuluma bethuka bethi isiphukuphuku gawule lotsho please siyacela liyabantu abadala libadala lisihlonipha kakhulu
vele.
Sanibonani basakazi abahle ngikholeni ngapha ithembisa egoli kuzalwa ngizalwa etsholotsho. Hhayi siyazizwa indaba siyazizwa kakhulu indaba zinandi hlempelayi u-Anglison Spanda ngiyamuzwa laphana uyakhuluma sithi kodwa-ke inkinga yakhe khuluma njengomhlaziwe wezindaba womuntu ozimeleyo kodwa-ke yena kahle kahle isikhulumeli sezanu-PF sifanele sikubeke kucace lokhu ukuthi isikhulumeli sezanu-PF kodwa yena yenza ngathi ilunge lizimele lodwa ngathi umuntu ozimeleyo kodwa engumlokuzeli esikhulumeli sezanu-PF. Mina ngikaze muzwe ngihlalisa inkubumo imophisi uyabeijikijikisa nje eyithintheka la ofuna ukuthi yeniye khona.
Basakazi be-Studio 7 sanibonana, ngihlala phezu kwedaba angachithi isikhathi. UChabanga ufana loluyana into okuthiwa ngubalumalulwana ethi ma isezinyamazaneni iba yinyamazana, ma isezinyonini iba yinyoni. UChabanga ungumthengi, uthengise abantu bakithi esiNdebeleni abathengisela izana ngoba abantu basesiNdebeleni babonise ukuthi izanu kabayidingi koBulawayo. Kodwa uChabanga akuzange kumphathe kahle lokho, nangu sefuna ukuyibisela izanu koBulawayo ngoba eyisebenzele njalo engimthengisi. Uma ngempela uChabanga eqinisile ukuthi unobhala jikele we-CCC wenzelani ukudiliza lokho okwenzayo ngoba lokho okwenzayo ikudiliza akuyakhi ukuyadiliza lokho okwenzayo. Laba nabantu ababeseparlamente abakhethwe ngabantu abakhethwanga uChamisa. So yena ubona ukuthi azwisa uhlungu uChamisa ngendlela ukuthi acotshe abantu abakhethwe ngabantu kodwa jike futhi athi yena umholo we-CCC umholo onjani oyakha into yakhe ethi mase iyakhile futhi abuye yena ayidili engadlali ngathi uChabanga lophukeni wakhe. Siyabazi badume ngokudiliza badizi MD ayiqeda labo Witness Dube babuya babuyela Witness Dube bajoyina iZanu PF. Laye uChabanga sisezambona nga-one day futhi sebuyele kuZanu PF ngoba into iyenza le uthunywe uyasetshenziswa ungumthengisa abantu bakithi.
Studio 7 kanti lo sihlo ozosimbuluzayo ngesishona lapho esicela ngokuthi kumele ngishona kungena ngishona iyokuzeni liyakayibona ukuthi ibhale VOA Ndebele ayibhalanga ukuthi VOA Shona. Wasisuthela amagundwa ndingeze sibanga imisindo lapho uyasimyanyisa khuluma ubuzanga uthole ukuthi kwapha kunjula abantwana bami zanga njengegundwana abantwana bayile sikole phonge ukuthi izanu izanu ishoni iphaphela la akazama ukukontrola umlomo wakhe mahotsha.
Ngiyabingelela lonke ku Studio 7. Ngibonga indlela emsakaza ngayo. Ngena lapho uthi ngikhulume ngendaba elandiswa ligqitha likaJabangu. Uyangimangalisa ukuthi uthi yena awuqondanga ukuthi usamiswa ahambise amaphepha engeyedwa sezeza ibandla. Kodwa ngakulunye uhlangothi ubona uJabangu eqondile nxa esezizinto eyedwa engahlala ngaphansi wakhulumisana labanye. Bonana kula ngqondo khona lokho. Umuntu wakuqala ubemele kuphuzwe ukuthi engenza izinto eyedwa uJabangu. Kube fanele ukuthi lanxa yade cabanga ukwenza zonke lezi zinto eqale ukhulumisane lo mongameli wakhe. Uhlalwe phansi abantu bendawonye belibadla. Hathi ukuthi enze izinto yedwa ebhala incwadi yedwa iyamukeleke nxa umongameli webandla sephikisana lakho. Besothiwa urongo zenza umnikazi webandla. Akula ngqondo khona lokho. Cela beqondise into yokhuluma into ezicacileyo njengabantu abafundileyo abazi umthetho.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, unobhala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi inani labantu asebefile empini ye-Israel lamabutho e-Hamas selifika kusibanga esethusayo. UGuterres uthi inani lasebefile yalikaze libonakale selokhu wakhokhela umanyano we-United Nations kusukela ngomnyaka ka-2017. Kusenjalo isikhulumeli sezomvikela welemelika umnumzana John Kirby uthi inkulumo zokukhululwa kwabathunjwa ngamabutho eHamas sezifike kusibanga esikude lanxa nje engethulanga okujulileyo ngokwenzakalayo. Kulabantu abedlula amakhulu amabili abathunjwa kwele Israel ngamabutho eHamas. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungulayo zombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Yona injongo ye IDF Israel Defense Forces kumbe yona nje ama Israeli has not been clear. Well, I can say it, it's been clear in one aspect ukuthi ama Palestinian territories asencipha Gaza Strip lokana vele sokuyi strip kona kwawe igazi i-West Bank hayi la vele isinyamalala. Uma ukhangela uma oNetanyahu be-announce abesithi new settlements, pass the language and think new ngaphi khona phana indawo encane. Babe begxotsha ama-Palestinian bebathathele. Khathesi bathi bona 1.1 million Israeli Defense Forces kodwa ama-Palestinians athi 1.7 million abantu. Ama Israeli atwana, we told them to move to avoid e-offensive. 1.1 million people, umbe 1.7. Our Israeli Defense Force itwana, sibachele sati, move to the southwest of Gaza. Wonke wana lababan, babasusa ezindaweni zao. So their objectives are being met. Baya susa ezindawenezi. So setwa new settlements kungabili umuntu omangalayo ukuthi ubachoni ende angapi. Wona labo 1.7 million angithi babafuqela ukuthi baye e-Egypt. Igibhite layo yikho ivala amagedi sithi hayi abantu laba bengaze bebuye ngapha njengoba nabengamamuslim anti linalithemba ukuthi bazabangcono ngapha vele kabasabuyeli. So thina sizaba le-refugee crisis njengala amanye amazwe lawo athwele ama-millions and millions of ama-Palestinian. So khanya i-objective yabo they are pushing to ukuthi be-finalize ingxenye i-take over and expel ama-Palestinian. Asazi sizabona la u-Biden ukuthi angithi laphana ku-Putin wathi u-Putin solongu wazungene mbijana ayikhona kakhulu but now u-Putin lokho ekhona phana sikwazi ukuthi ayikwazi kwini u-Biden. Khathesi ama-Israeli athiwena angena alanda i-Hamas kodwa laye u-Biden uthena hayi lingahlali phela lingaze lingene kodwa asazi what that means. Asazi sizabona.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 engapha kwelemelika. kwezemidlalo oyengukapteni weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu u-Ephraim Chawanda sewachiya lomdlalo njalo usezifuyela inkukhu kweleBotswana. UChawanda wake wakhethwa ukuba ngumdlali oyintshantshu kubo bonke iSoccer Star of the Year ngomnyaka ka-1988. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu uJoseph Njanji esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UEphraim Chawanda nguye umdlali odlale ukwedlula abanye bonke elizweni iSoccer Star of the Year ngomnyaka ka-1988 lapho iqembu leZimbabwe Saints eliphakamise khona isicoco seligi. Phezu kwalokho-ke waba ngukapteni weqembu lesizwe ebelisaziwa kakhulu ngegama elithi Dream Team ebeliqeqetshwa ngumuye uReinhard Fabisch. Kodwa loba yile mbali enhle kangaka emdlalweni wenguqu uChawanda uthi sewawufulathela lo mdlalo.
Angikho emdlalweni wenguqu kusana, hayi ngenza something totally different. Okwa manje ngenza chicken farming kwamanje.
UChawanda obekobulawayo ezobeka umuyi uRaman Gumbo yena adlale laye kusukela besase ngabafana besikolo.
URaman safunda sonke saqala eMpophoma High School. Ibhora lethu uRaman walandela saqala eMpophoma High School but manje sibuye emathimini yena waqonda le lami waqonda le hani bangadlala le eyinye lana eBlue and White yakobulawayo yena edlale le Black and White isikhathi esiningi but waqala ku-Idris lami wakhathala kancane ukuthi ngeke u-Idris umsalo omdala usibani wakhathala kancane ukuthi ngeke ithimini kaRaman. But unfortunately, we became teammates only at high school and we became teammates in the national team.
UChawanda uzelwe ngomnyaka 1964 njalo uqale ukudlalela iqembu leZimbabwe Saints ngo-1984. Usuke kuqembu leSaints ngo-1989 esesiyadlala kweleGermany lapho adlalele khona amaqembu abalisayele SC Bona kanye leCologne. Ngo-1995 ulubhekise eSouth Africa lapho adlalele amaqembu abalisayele Orlando Pirates leMorocco Swallows. Uthe esethethe umhlalaphansi uqeqetshe amaqembu abalisayele FC Sporting elase South Africa kanye le Mutare City le Zimbabwe Saints kwele Zimbabwe. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji.
Marai! Hey! Shira! Wazi! Kuzenoe! Nanare! Enda mwana inda diboma Aita kuchindiri kadengoma Anyera vera Zimbabwe boma Andino darone kuchizwa mbeke shaka oma. Marai! Yonkinto tabi ikona Mafigizolo yole kona Pafete uza lizo mbona Aba mega bawali lapa Yiko beno mbona Mamai Aba ndofa ndechi muti sofa Ndofa ndechi muti sofa Ndofa ndechi muti sofa Dino zara ndechi kainda vandalo shafa Iba bali stampa sofa La Iba bali stampa sofa La Iba bali stampa sofa Bangwa lisela Iba bali stampa sofa Baby, I no gonna figure. Handi tika mira, baby, wangu atendeka. Mogo mchuno achirereka. Kutazenge harikuda kumbondi pereka. Ile nilo ntola treza. Zwan, na tata pitek meza. Ikolo like nimbo meza. Zwan.
Manine esiqhubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. isikhathi njengoba ngithilo le hloko zendaba haseneli asidibane njalo kusasa sikhathi sinye kumbengo wa past 7 ntambama. Igama lami ngu Chris Gande.